inhlanganiso eyezimta le PTUZ zethule lumbiko zesithi zinethemba lokuthi uhulumende kasoze ajezise amalunga kade etshengisela kusukela ngeviki edluleyo. Abanye amatitshala bathi inhlanganiso zabo zithengisile ngoba bekumele baqinise amakhanda njengokwenziwa ngabodokotela kumaviki ambalwa asanda kwedlula. Umkhokheli wezimta umnumzana Richard Gundane uthi bathethe inyathelo lokuphindela emsebenzini kulandela ukukhangela into ezimbalwa.
Hayi, into ekhona esiyibonileyo yikuthi khona nxa sikhalala umsebenzi kasisisi ukuthi sibuye sibulale abantwana, sibulale i-education system. Hayi khona. Siyabe sidinga thina ukuthi uhulumende azwe, akubone kube sobala ukuthi lapha kulodubo. Nxa sikhalala umsebenzi laphana, abanye bayabe bengakwazi ukuthi sikhulume iqiniso.
Omunye umzali umnumzana Raymond Phiri uthi amatitshala bekumele aqhubeke ngokutshengisela ngoba izikhalazo zabo ziyazwisiseka ngoZulu kunye laye uhulumende.
Kuyukuthi amatitsha akhanya ngani vele labo ama-unions angikhona bengabambananga from the beginning strike angikhona siqalisa. Thina sithe sikhula singabafana sasema-primary school ngoko-1970 lapha. Utitsha sibili wayengumuntu osabekayo. Kuthe sokungena i-government leyi, hhayi itisha bengasakhanyi sibili, vele lapho ngibona ukuthi khona vele utitsha lento lezi azizuzayo bekungasahambelani lokuthi ulowo ngutitsha vele besephongukuba ngumuntu njengasahloniphekiyo even nxa umbona endleleni sibili bengasakhanyi ukuthi ngumuntu okhanyayo sibili ngoba i-profession leyi teaching leyi ikhanya sibili eZimbabwe bayidelele ngu-government kakhulu ngoba abantu laba abazange baqakathekiswa kakhulu.
Ingcweti kwezemfundo umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi kuyamangalisa ukuthi amatitshala engabuyela emsebenzini izikhalazo zabo zingafezwanga.
Ye, kuyaxaka kancinyane kwinto kwakhona khona lokhu ukuthi abantu baqalise bezimisele besithi kababuyeli kuze kulungiswe lokhu. Kuze kulungiswe lokhu okuxakayo. Kodwa-ke sizabethi hayi sebekumisile kancinyane bathemba ukuthi uhulumende uzakwenza ulutho ngakho iviki ingakapheli. Mina ngibona ngathi mhlawumbe ababalisi enxenye liphango mbe yindlala sebebuyela entweni akade besithi kabayifuni. Uhulumende lokhu abanye bethu kathembakalanga. Kodwa-ke kangazi njengoba ibade bekhuluma lo uhulumende ukuthi ithemba lokuthi uhulumende uzawulungisa lokhu balithethe ngathi hayi kangazi. Kodwa mna mbona ngathi nje yibo kuhamba abantwana kumele bafunde isikhathi siyahamba. Kodwa mbona ngathi ngabe-ke baqinisela nje azobaka lento ebambekayo abayitshengisa kumbe abayinika amalunga abo. Kangazi ukuthi kodwa sizahamba kuthini.
Kodwa uGundane uthi bese besethuselwa njalo babone kungcono ukubuyela emsebenzini ngoba kulo mhlangano ozenziwa kuyona le iviki lohulumende.
Ye, ukuyethuselwa kube sokukhona. Kube sokukhona sibili sikhulume ngendaba yangikhona ukuthi ukuyethuselwa sokukhona. So, kulapho esiqine khona sizivumelane ukuthi hayi, uhulumende laye uzadinga ukuthi ukuyethuselwa nakungasoze kube khona ngoba thina njengababalisi sile right yokuthi i-constitution yethu ikhuluma ku-section 65 isinika i-right yokuthi sibe ku-strike. So lakho nokho kuzamele ukuthi uhulumende afundise abantu ukuthi ababalisi kungabe khalala umsebenzi kakumelanga ukuthi abantu babahlukuluze. Hayi.
Ukutshengisela kwamatitshala bekungatholanga sekelo olukhulu kusukela ekuqaleni ngoba amanye amatitshala aqhubeke esiya emsebenzini lanxa bekuvunyelwane ukuthi kungayiwa. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.